Umnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. Umnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe ngumnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Kube linyathelo elinzima leli kulithatha njengohulumende, kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuzakwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi bona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadorobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlale endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi kumbe abantu belokhu belokhu uza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlolo lokhoda lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane lo ade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba oyibandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bangathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector. Abaningi ngabathengisi, baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukubani lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kukwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho okufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.